Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngomvulo ngenjabulo mhla 27 kuLwezi 2020 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho kwenziwa kungamanyala. Isizathu ukuthi bamuntu abamthandayo bayamazi ukuthi abamkhethileyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela abaqothiswa umnumzana Sengezo Jabangu edala lepalamende nakumakhansili.
Ngiyananzele ukuthi by-election kulezindaba eziningi kakhulu ezenza sizane siye siwine ama-by-election ngoba iyasuka sibilikenza i-campaign sileleyo abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituents.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi.
Ngijabulile kakhulu ngokuthi ngiswele lamazwi okubonga ebantwini abasivoteleyo nokuthi basaqhubeka bayasithanda nalokhu abanye bethu beye basitshiya engozini.
Namhla sikhokha lomeluleko Bremer Moyo weqembu le-insimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi. Amalunga ebandla leli asabalele emaphandleni lemadolobheni lapho adinga khona usekelo kukhetho lokudinga abazamela izigaba ezijeneyo ejali lepalamende njalo lakumakhansili. Eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela ezikhundleni abaxoshiswa ngumnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-CCC uthi abantu balume owangaphansi besithi bazalijezisa ibandla le-ZANU-PF kukhetho lwama-by-elections.
Hayi, by-election yona leyo ngayikhangela kuhle. Aso by-election yokuthiwa kuyakhankaswa ngoba uyakhankasani njengoba abantu basanda kuphuma kukhetho. So nje ngiyakholwa ayisiyo ndaba yokukhankasa, indaba nje yokukhumbuza omunye lomunye abalandeli bakhe ukuthi nxa kuthe kwaba njalo mhlakanani abantu kabahambe ngobuningi babo, abahambe beya ngesisita. Akula lutho olunye olukhankasayo lapha ngoba siphuma phakathina kukhetho phela.
Singathi akula kukhahlamezana khona ngapho-ke ebhinga kumenjani?
Hayi, abakaqalisi yabayenze ukungezwa. Abakaqalisi lapha sisakhangele kusese lokuthula. Ye baphithizela baningi, babuyile banuseni bevele endaweni eziningi ezehlukeneyo kodwa kungasenani. Hayi, angizwa kungani kuhlukumezana kwekwenzakala anyway.
Singathi abantu bathini kodwa ngokhetho lolu njengoba abantu besanda kuvota nje?
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho kwenziwayo kungamanyala. Isizathu ukuthi bayamazi umuntu abamthandayo, bayamazi umuntu abamkhethileyo, njalo lokuthi lo muntu abamkhethileyo lokho besamfuna ukuthi ehambe bamyela. Bakwazi njalo ukuthi umuntu othiwa khona ngo-recole umeli wabo ngaso muntu ole-standing ngaphakathina kwenhliziyo zabo nangaphakathina kwe-politics yabo. So bazonde bafile bakwazi ukuthi ezibhedlela akulalamithi-ke. Ngikhuluma lomunye ugogo kathesi ekuthithi inyawo zakhe zibuhlungu. Ngambuza ukuthi uke waye esibhedlela wathi ngiyabe siyadingani. Lapho engagcina khona ukuhamba wafika bantshela ukuthi umfitshane kakhulu, yikho inyawo zakho ziswele ukuthi zime kuhle. Bamthiya enjalo. Imali yona le edlaliswayo ukuthi khona kuthiwa kuye kwenziwa ukhetho yimali okade kufuze ukuthi khona ihambe iyelungisise ezinye izinto ezifunakalayo kuleli lizwe. Kanti labo abezekhi sebediniwe ukusebenza kokuphela nani stop, sebesebenza njengewatch. Babefuze lawo bephumule bekuba lemuli zabo njengoba lalokho vele abakuholayo kungafika indawo. At least bekwanisa ukuthi bekuba lezi muli zabo. Manje nanku sokuyikusebenza ngokuphela njengewatch, akusela kuphumula.
Kodwa bazavota yini abantu njengoba usitsho ukuthi sebediniwe?
Nxa kusiyavotwa abantu baza kuyavota ngoba bazondile bafuna ukuthi kuyetshengisa ukuzonda kwabo nge-ballot. Ngaphandle kwalabo abathokozayo ngalokho okwenzakalayo mhlawumbe yibo abangasoze behambe, kodwa laba abazonde ngalesi sehlakalo bayahamba ngobuningi babo njalo baza kuyavota.
Awuboni ukuthi ingaphinda njalo emhlolweni uzokuthiwa-ke surikholiwe futhi? Yindaba behlala berikhola wena, bathi kutheni?
Hhayi, ngiyakholwa mina into eyenzakalayo ukuthi anti yabona ukuthi ngaphakathina kwalo mdlalo lo othi ulamandla okurikhola isikhathi esiningi uzazama ukudinga lo ambona ngani nguyomphikisa kakhulu ukuthi lo muntu abe nguye ongabi seduze naye. Siyakwazi ukuthi izane ijwayele oyethi Nkosi, yebo Nkosi, yenza lokhu, yebo Nkosi. Abaphikisana nabo okulobuqotho okoqobo njalo bengavumelani nabo, bengabancengi kababafuni, yikho engufelayo nje akulalutho olunye. Ngifela ukuthi ngibatshele iqiniso.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC besixoxa laye esechilaba ward ebhinga esabeleni seMathabeleni North. Ukuze sizwe okuningi ngokwenziwa libandla le-ZANU PF, sixoxe lo mnumzana Belief Gawule.
Elubani labobhinga, hhayi umsebenzi uyahamba sibili, umkhankaso sibili ukhona sokuba lama rally ayenziwayo ngale njengelubhani konke labobhinga. So hayi, kukhanya umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu.
Libonanga zani zanqoba yini njengoba-ke abantu besithi ilizwe kalimanga kuhle kwamanje?
By-election i-ZANU PF idaka-ke akulula ukuthi iluze i-by-election. Ngiyananzelela ukuthi i-by-election kunezizathu eziningi kakhulu ezenza i-ZANU PF iwine ama-by-election. Ngoba iyasuka sibili kuyenzwa i-campaign sibili egcweleyo, abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituencies. Yiko kwenzakala i-ZANU PF iyahamba iyencedisa sibili kakhulu. Kwala kwinkunzi nje ngapha e-North bathola amalunga ethu e-Politburo babhizi baku-ground wabumpofu babhizi bayakhankasa khona ngapha e-Mat North. So bayenza ama-rally khona ngapha. So abakho ema-ofisini bakhona ngapha egangeni bayakhankasa sibili.
Ye, sizwa kuthiwa-ke kula bantu abayithuselwayo nxa likhankasa khonapho. Siyakwazi ukuthi le Harare kuthiwa kulabanye abathunjwayo, lina lidini ngakhonokho?
Siyabona mina kakhulu ngiyanikhulukhuluka icele lami langapha emhlubulweni wemadebeleleni ukuthi khona ngapha ikakhulu ngikhulumela i-Mat North as a province ukuthi sibili esikubonayo thina lapha ngingazi kwezinye indawo kithi ngoba kwesinye isikhathi kukhuluma mangasonto eqondileyo. Mina ndandikukhuluma sibili iqiniso anizake ngize ukuthi akulo muntu we-CCT yohlukuluzo even esigabeni sepetoriti khonakati anizake ngize ukutolana umuntu we-CCT wezeso akula ngitho labantu abangilaleleyo wani bayakuzwa khonokho abalalela umsakazi wakho usuku zonke nengetoleto ngale bayolalela imisakazo nalokho. Akula nto enjalo, abantu bayazikhankasela kuhle, bezenzela kuhle. Thina zange sikubone khona kwemsindo khonokho, kodwa zake sikubone khona ngapha emhlubulweni wethu khona ngapha especially Mat North. Ngingazi kwamanye ama-province kumbe kuyenzakala lakho. Hayi, angikwazi, angifuna ukukulandela, angifuna ukukuvuma, angikwazi sibi, but engikubona ngapha umsebenzi wokuqhutshwa ngendlela ehlanzekileyo kakhulu.
Ye, kodwa nxa sikhangela phela ibhinga ngazani abantu kabayifuni zani pol nganqoba njani?
Khona kwale ngikhulumileyo kithi ukuthi indlela i-ZANU PF esebenza ngayo nxasiza kuma-by-election umsebenzi wakhona uyabe usulula kakhulu ngoba sonke siyahamba kuye kuthi cwi khona ngani sisebenze kakhulu khona ngani ukuze kuthume kube noluthi oluphumayo. Yiko kwenzakalayo kuma-by-election. Asithathi lula ama-by-elections, hhayi ama-by-elections jithikinya umelethi wawini ebhati ikokwenzakalayo kini.
Abantu libatshelani baba Gawule?
Abantu sibatshele ukuthi njengokuthi ama-constituencies la engayishiwo esasingahlekele khona batshela nje ukuthi hhayi lingenzanga kuhle ngoba ngalalikhumbula ukuthi engxaye isikhathi lesana abantu bakhiphe i-ZANU PF. I-ZANU PF ayiphumanga, i-ZANU PF ikhona, i-ZANU PF yebumbe uhulumende. Ngakho-ke asambe ndawonye besibatshela khonoku ukuthi unzima lo wobukhona phakathi kokuphila kwabantu akusiyo nto yeZimbabwe kuphela. Siyabatshela abantu ukuthi konke lokhu kunzima lobu kulethwa izimpi ezikhona emhlabeni, i-Zimbabwe eyiyo eyingxenye emhlabeni khonapha ekhona, izimpi zaboRussia labo-Ukraine, kanti kule zimpi zabo-Israel labo-Gaza zenzana ziphambanisa inhlelo eziningi, zikhweza izinto eziningi, amafutha lani lani. ebesephambanisa zonke inhlelo eziphansi emazweni wonke ijikelele. Sebesikhangela lapho esivele khona ku-COVID laphana. Akuzange kube lula kithi. Kube lobunzima siyomangalisayo lapho esiphuma khona. Yikho sikubakhumbuza bona abantu ukuthi hhayi, kungathi kumbe into yezimbabwe kuphela. Abantu bese besithi bona bezondela ihulumende ngumumo womhlaba, kodwa kuzalunga ngokuhamba kwesikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU PF besixoxa laye ekobulawayo. Iziphathamandla zakwele Qatar zithi ele Israel leHamas baza kwengeza ngensuku ezimbili isivumelwano sabo sokukhulula abathunjwayo labadabuka kwele Palestine abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Lokhu kwethulwe enkundleni ye-X iziphathamandla lezi ezithi lokhu kuzakwenza ukuba kukhulule abanye abathunjwa iHamas ngomfumfu lonyaka labavalelwe entilongweni kwele Israel. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuba okwamanje iHamas isikhulule abafika phose amajumi amane 39, kuthi njalo ele Israel selikhulule abedlula kancane ikhulu 117 phansi kwesivumelwano esigqitshwa namuhla. Kuzakhululwa abanye njalo namuhla. Ele Qatar, ele Egypt, le Melika asebenza gadalala ukuze kube lesivumelwano esizathatha isikhathi eside hhaji okwensuku ezimbili kuphela. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abafika phose inkulungwane ezilijumi lanhlanu 14,800 sebebulawe kulandela ukubhomba okwenziwa ngele Israel. IHamas yabulala abadabuka kwele Melika, IHamas yabadabuka kwele Israel abedlula inkulungwane 1200 ngomfumfu ize ihlasele kwele Israel. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazwe njalo okuhlanganiswe yezakhamizi iyebulawa Progressive Residents Association.
Njengoba vele kuhlala kuthi khona okuqakathekileyo ukukhulumisana abantu kumele bakhulumisane ukuze into ihambe isebenzeke kuhle. Siyajabula kakhulu ukuthi sizile wonke amaqembu amabili ukuthi bavumelana ukuthi kukhulumisane, njalo nabona abathinjwe ukuthi bakhulumisane ukuthi abakhulile babuyele ngakibo kungakayiwa phambili, njalo kuye phambili kukhulumisana.
Ngathi kubonayo lokhu kungaba usitsho ukuthi impi siseduze kuphela na, kumbe hathi ngokokulandela nje umthetho okuthi kuvikelwe abathunjiwe?
Okujayele ukuzama ukwenzakala amazwe la amabili i-Palestine khona ngale Gaza baqale kudala ukuthi belishwana kuleminyaka leminyaka, kodwa ngaphezu sibethemba ukuthi ngenxa yento eyenzakalayo khona ngale kufa kwabantu, kufa kwabantwana, kufa into zonke kuthebuthe ne kungaba meno sikethemba ukuthi ekhulumisana kwabo lalokho abakwenzela ekungathi into izinto sikhulekele ukuthi zithinte sizi, ngoba asiwo mpilo leyana umhlaba awungekho wabamdala abantini abaphile abantu bakankulunkulu. Yikho sithi bethemba njalo sifisa ukuthi kube isitsho sethu kube khona kuthana okukhulumisiwe kuphumelele.
Isikhashana esedluleyo sizwe i-Israel sithi yona hayi ayisoze ime ukulwa ize ifike esikhathini sokuthi isibhidlize iHamas yonke laphana. Ubona ngani kungenelisa na ukuthi kukhulunyiswane ingakabhidlizi iHamas?
Ngibona ngani ama-chances ngathi thuba amathuba akhona asizikhangele ukuthi khona kulamazwe la amanye ama-superpowers o-America lakuambani esibaziwa ngani sebengenele yibo bamele bekhuthaze i-Israel, yiyo bamele bekhuthaze wonke amaqembu ukuthi yes baqinisise kube lesiqiniseko isivumelano senokho esikhona siphumelele. Bakungenele vele wabasitaphose bangenele u-America bakhulume ne-Israel, siyakwazi into zezimpilo ezo ziyahlupha. Bangabe bekhuluma ukuthi besenzela nje ukuthi babamba kanyamezo, but silethemba ukuthi kungakhulunyiswana kuzona.
Ukubudlelwano lamanye amazwe sikhangela nje eZimbabwe kanye leSouth Africa laphana, ngokubona kwakho ukuba lempi okwesikhathi eside Israel laphana kungaphazamisa na inotho yamazwe la?
Isikhathi esiningi esijwayele ukwenzakala, angithi vele amazwe la yiwo phela omnotho abantu so ngapha bizenzeka nje ezinye ngoba into ezinengizela khona ngayo lapho isijogo lisouth africa esengingaba kodwa nendlela eyenzakala e-afrika lengendlela okwenzakala ezimbabwe singaphazamiseki.
Lo ngumnumzana Joseph Nkomazana olandela ezombusazo njalo kunhlanganiso yezakhamizi iyobulawa Progressive Residents Association. Siyohangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebevalelwe enkambeni yamasosha abazame ukuthuthuna intambo zombuso izolo kwele Sierra Leone. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalwecatsha kwele Yemen ahlasela umkhumbi wakwele Israel awuthatha asebanjwe libutho lakwele Melika. Ele Zimbabwe selivimba abantu eHarare ukuba bengabuthani ngobuningi babo endaweni ezijiyeneyo njalo bengathengisi ukudla emigwaqweni ngenxa yokumemetheka komkhuhlane wohudo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umemetheka ngamandla umkhuhlane lo osubulele abantu abalikhulu lamachumi amahlanu lanhlanu 155 selokhu waqhamuka ngonhlolanja lonyaka. Badlela evalweni abantu abaningi edolobheni leli lamanye okulomkhuhlane lo. Kuyini umkhuhlane wohudo? Ake sizwe usiphicamfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital exoxa le studio 7 ngodaba lolu lapha ukhuluma ezimele.
Hayi cholera isihudokazi esikhulu esimangalisayo. Umuntu uyabe ethe wanatha amanzi kumbe wadla ukudla okule bacteria eyenza ukuthi umuntu ahude amanzi angani ale rayisi. So uyabe huda ngokuphela okumangalisayo. Yikho ke le into embi kakhulu. Umuntu engapha ngise esheshu usthiya emhlabeni abantu kumele bananzelele bengabona behuda amanzi angani ale rayisi isihudo lesi bagijime baphangise esibhedlela. Siso sihudo ongasihlalela ama-hours ngumamalanga usendlini. Yikho ke odokotela abayelapha selatshwa ngokuthi kuyafakwa ama-drips. Afuna ama-drips amaningi ukuthi baku-hydrate ngoba abantu bafa masinyane nge-dehydration lokuphiwa ama-antibiotics. Ukuvikela abantu bayaxwayisa kathesi ukuthi sibhahile kwezinye indawo elizweni bangazi bahamba kulezo ndawo abakwazi khona ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Njalo kumele bahlale bengabantu abahlanzekileyo begeze izandla lokungahambi behamba beqhawulana izandla labantu.
Ye, nxa sisikhangele singathi kule gciwane lakhona yini, igciwane lakhona lime njani njalo lingena njani emzimbeni ngokunatha amanzi kube sekusenzakalani?
Umuntu enganatha lelo gciwane kumbe lisemanzini kumbeni ekudleni kumbeni kuma-fruits nje kumbe ukuqhawulana labantu usugcina uzibamba umlomo ubambe isandla emlonyeni lingangena-ke emathunjini selihamba laphana lisiya multiplies liba liningi emathunjini yikho liyabele kumunya khona amanzi. Amanzi lawo sekuphuma ngale ngaphansi sokuyidaria ewotari enjengama ngani kule rayisi phakathi.
Singathi-ke ngaphandle kokuthi abantu bengaqhawulani lokunye izikhona yini ezinye iindlela zokuthi kunqabelwe khonokho?
Isihudokazi lesi imkhuhlane egulwa kudala abantu bengakasebenzisi i-hygiene le ekhona. Isikhuhlane sivikela ngokuthi kungaba le clean water, clean running water, labantu behlale behlanzekile. Siyavikeleka nxa abantu bengaphathi kuhle bengela manzi bengahlanzi izandla siyamemetheka siya phambili.
Ye, njengodokotela sibili ubona ngazani eZimbabwe kwenzakala ukuthi kunqabelwe khona ukuthi lingamemetheki igciwane lezi siyeza ukuthi libhahile kulangale-ke eHarare. So abantu akusamelanga beHarare kumbe bayesabele khatshana kumele benzeni?
Inamanzi ahlupha izulalini i-drought iminyaka ngeminyaka izulu linganokuzwayo. Yikho amanzi okuthiwa i-running water le ayaswelakala ezizweni nje jikelele. Kodwa kathesi njengobana isibhahile kwezinye indawo abantu bengaze bahamba ngaphandle kuyikuthi kule nto eqakatheke kakhulu ukuthi bayihambele ngoba nxa behamba ngale baya bezanompola beyiphendukise ngapha isimemetheka ilizwe lonke. Xa ingahlali isendaweni eyodwa ivinjele iziphele ipho uhle kwakho.
Yiyo khulume ngama drip lawa fakwayo kambe angabe ebizima lene ngakhulu yini umuntu munye ngamunye xa kufakwa khona
kuba duri kangako. Kodwa ke ukuthi isikudokazi sakhona nxa sithi sikuhlasele kakhulu lama drips la nxa uwazuzile asikukuthi ungafakwa idrip ungasila njalo ngokuthi igciwane lelo liyabe likumunye njani le ibacteria umunye njani phakathi wahuda njani ngikho ngithe isihudokazi kutho ukuthi siyamangalisa leso sihudo.
Ye kodwa sibonga ukuthi vumbuvumbu nje kuzokuthiwa sokule kholera lapha sokule sihudo kumbe vele akuphongukuphutsha nje.
Hayi sikuto ngoba webacteria yamajemus wona la ahlale khona nje khonapha nje lawo njengabe kuyinto eyadalwa umlimi. Yikho-ke kuya ngesikhathini esokuthi kuba lama-outbreaks ngokuthi kade sokuhamba ukuthi njengoba kungela manzi ukuthi abantu behlale behlanzekile. Yikho-ke siyamemetheka siya phambili la bantu khona kuthi abantu abalaleli izinto ezabe zikhulunywa nguhulumende yisihlelo ukuthi bengazi bahamba-hamba lokuthi begeze izandla be abantu lokhu beqhawulana abagezi izandla bahlanze njengoba sithi ukuthi akula masi.
Lo ngusikhwicamfundo Solwayo Ngwenya obexhuka le-Studio 7 ekobulawayo lapha-ke ubekhuluma ezimele. Okwamanje sike sizwe abalaleli be-Studio 7.
Ngilele enkundleni yithi lijona njani basakazi lamazimbabwe amahle. Ye singazi ukuthi ngempela kungabe kuliqinisa lokho esikubone kuma-social media ukuthi uSengezo Chabangu ubhadalwe imali engange-500,000 ukuze agcotshe ama-members awe-Triples. Ngempela uma kuliqinisa lokho kuyaqaca ukuthi khona nemali yokubhadala amaloya akhe lawa bakhona bamnikeza imali kunyiwe mpela ukuthi ezodilikibiza. UChabangu lo labo Khalfan kugene empeleni badlala ngabantu basebathephelele. UChabangu wakhipha abantu ethi balezibongo zabantu zasemashonaleni kodwa okwenzakalayo bonke laba abantu abafakileyo futhi bayafanana balezibongo ezifanayo. Hhayi uChabangu uthunyiwe. Umbuzo okhona yikuthi ipolitiki embi kanje elizweni ayithuthukisi lizwe. Loba laba abezanu bengaqinisa ikhanda benza ingathi kukhona abazakwenzela ilizwe ayikho into abazayenzela ilizwe bazahlala kuphela ngezithembiso zabo kusukela ngo-1980 ngoba ilizwe lethingele ezithembiso abantu baphila ngokuthengiswa okubuhlungu yikuthi abantu bakithi sebabona ingathi kuhlupheka.
Ye lo-ke ngowe-Studio 7 umlaleli omkhulu besithumezeleke umbiko wakhe. Ye okwamanje-ke namhla sixoxe lo meluleki Brema Moyo weqembule insimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Art Awards.
Ngiswele namazwi okubonga abantu nabasivoteleyo nokuthi basaqhubeka bayasithanda nalokhu abanye bethu beye basitshiya engozini. I-award leyi ngidedikethele insizwa ebengisebenza nazo u-Elvis Mathe noThembi Nkosi Mpofu.
So kuwe kujona ukuthi uthole isicoco ezinje.
Into eyenzakeleyo ayivamanga ukwenzeka esayidini lethu la esikhona khona, so ngijabule kakhulu ngoba kuqopheke umlando ngoba ikhona enye indondo ebizwe ngegama lakhe u-Elvis Mathe. So into engijabulise kakhulu ukuthi ithina futhi esiqala ukuyithola.
Indondo leyo ebizwe ngu-Elvis Mathe batheni ngayo?
Bathi outstanding Chibilika music. Ibizwe ngegama lika-Elvis bathi ima early outstanding Chibilika music.
Kuhle kakhulu.
Thank you.
Kuzini ngathi ke engomeni zenu sibilize lezithayo. Kuyini okwenza ukuthi lingene ngerumba anga?
Ngile belief ukuthi siyenze isikoliswe ngakho. Ungananzelela kakhulu nenhlambu esisebenzisayo ama lyrics okucula. Sisebenzisa kakhulu ilanguage yasekhaya. Ongakuthi size sidinge la magama abantu abangasavamanga ukuwasebenzisa sithole sebefake inhlambu zesilungu. So sisebenzisa wona kakhulu. Ngicabanga ukuthi into esisizayo kakhulu ngoba akukho lula ukuthi abantu bekhona ukuwacollecta amagama lapho.
Ye, khuluma labantu khonaphoke siyakunika leli thuba.
Engakutsho ukuthi kubalandi bensimbi zezwane ngoba iqembu lensimbi zezwane ngelabantu akusilo lika Prema ngelabantu beqhubeke besupporta kakhulu. Ngiyabonga isupporta abasaqhubeka besinikeza yona. Ngiyathembisa nami futhi ukuthi konke esizabe sikwenza sizobe sikwenzela bona and sizoyenza ngamandla show ukuthi asisale emuva and ngibathembisa more izinto ezimnandi kuzohlala kunjalo kumnandi.
Lezike insimbi zezwane basitshake kuzwele insimbi sibili ziyatshaya. Prema Moyo siliphisela okuhle empilweni njalo silitshayela idlombe ke ngalokho elikutholileyo. Besixoxa lo Prema lamhla ke ukhona ngale koBulawayo. Yekulevidoku lingakhohlwa namhla ke sixoxa ngokuvalelwa kukaJob Skala entilongeni loba engakathoniswa icala lokuthothozela udlakela. Ye singagqibi ezalamhlanje sesibone ebezigokhela ibandla lezanuPF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by elections oluzayo kodwa liphikisayo elesicc lithi inkomo ingazala umuntu ngoba abantu bazonde okumangalisayo. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje wolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo. UGibbs Dube lilale.